ngiyamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani bazalwana abathandekayo ngosuku namhlanje. Kulo njalo hlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo, uhlelo lokuvuselela umoya. Ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili. Siqale ngekhonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21. Kufundeka kanje uLuka isahluko esishumi nambili, Luke chapter 12. Siqale kuvesishumi nesithuba uvesi-16. Wabalandisa umfanekiso wathi, izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi, ngizakwenzani lokungenandawo engabuthela kuye ukudla kwami na? Wayesethi, ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami ngakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami, bese ngithi kubo umphefumulo wami, phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi, phumula udle uphuze ujabule. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula, ngalobo busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe, pho-ke izinto ozilungisileyo ziya kuba ngezikabani na? Verse 21, kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi, esenothile, elakho konke, engasweli lutho. Nxa kwakuyimali wayelayo, izifuyo wayelazo, izisebenzi wayelazo, imali wayelayo, labangane wayelabo, konke nje ayekufuna wayelakho. Wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo njoba ziningi kangaka. Wasesithi, hayi, ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni, engalaneni ngikufake ezingalaneni. Nxa kwakuzinsuza namhlanje, nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga, nxa kwakuzinkomo ezinye wayengazisisa mba azihambisa emlageni, nxa kwakuyizindlu ezaziningi wayezaziqhashisa ebantwini, lokho esithi ukuloja, kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki, ingachitheki. Sizwanani kahle lapha. Akububi ukuba nempahla eningi, akububi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela wayisebenzela, kuhle, kuyabongeka. Kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo. Lokhu olakho kuluku-verse 21, kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu. Onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula, njengoba ilizwi lisithi wena siwula, ungabalisa konke wenze lokhu lalokhu, kodwa umphefumulo wakho uzakufuneka masinyane. UJesu uthi ngalobo busuku-ke bamhla lokhu, ukuthi uNkulunkulu ungena ngaphi lapha kasiboni, sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo. Wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani, ulani, waziwa ngubani, waziwa njani emphakathini, ilangabe kungaphi. UNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokho yibula, ngoba uzakuchiya. Asikhulekeni. Baba Thixo, sifundise kubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi unakuqala, okunye-ke kube sekulandela. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Yimi uNtungamile Nkomo.